kulezi insuku balohlelo lwabo lokwenza amasel ukwakha ama-structures abo belungiselela ukhetho belungiselela ama-primary elections abo endaweni eziningi lakithi lapha emadebeni south kuyafana njengakwezinye indawo zelizwe iZANU PF iyehluleka ukuthi ithole inani labantu abafanele ukuthi babombe iseli babe sebecina sebesenza indlela ezingaqondanga ezokuzama ukwethusela abantu ukuze babe ingxenye yawo nxa bebiza imihlangano yabo leyi babiza bathi imihlangano yayo wonke umuntu abantu ngendlala langezinye izinto abakhangelani lazo ezigabeni bagijima bayegcwala becawa ukuthi mhlawumbe kulolunye uhlelo olubhaliswa nguhulumende bathi sebefika kuleyo ndawo lapho kufuze kuhlangane khona bafice sokutshaywa izilogani zeZANU PF abantu sebebhaliswa sebethatha inamba zabo zezithupha sebephiwa izikhundla ezijiyeneyo kuthiwe sebeyingxenye yamasele kodwa ngeqiniso abantu babevele bengakufuni abantu bonke bakhala ngalololu hlupho emadebeni south lalapha engikhona kugodlwayo kuyafana akuchiyananga abantu babizela imihlangano engacaciye ukuthi ngeyani sifika phambili sitshintsha sisiba ngeZANU PF abanye abalesibindi bayachibilika nxa sebenzile ukuthi hayi lo mhlangano somhlangano wentuthuko umhlangano nje wokuthi iZANU PF yenza into zayo bachibilike bachiyane lakho kodwa le into ekhahlameza abantu njalo ehlukumeza abantu kakhulu abantu kabayithandi into le eyenziwa iZANU PF angazi ukuthi kungenzakalani ukuthi iZANU PF ibone ukuthi abantu kabakuthandi khonokho abakwenzayo nxa bebiza imihlangano yabo akabacaci ukuthi hayi sibiza umhlangano wamaseli weZANU PF ongweZANU PF ahani kodwa iningi labantu bakhathele ngeZANU PF
ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho esigabeni sizwa kuthiwa kungani kulokwethuse lwa kwabantu phambilini kokhetho.
Liqiniso umsakazi kuba siyancitshwa amathuba ukuthi sihlangane labalandeli bethu. Kodwa into esiyibongelayo ngalezi insuku ukuba sokwabuya i-technology, sokwabuya lento esithi social media. Abantu sihlangana nsuku zonke ngezigaba ngezigaba. Silama group kakhulu awe WhatsApp, abantu laba bahlanganela khona bekhuluma indlela abangazenza ukuba bahlanganele balungiselele inguqo. Okumqoka kulezi insuku okuvele kuyinkulunyo ekhulunywayo ngabantu indaba yokubhalisela ukuvota thina njengebandla sikhuthaza wonke umuntu oselizweni leZimbabwe wonke umuntu lapha eMadebeni South ukuba abhalisele ukuvota ikakhulu ntanga kababhalisele ukuvota okunye singakukhuluma singangakukhuluma kodwa nxa abantu bengabhaliselanga ukuvota siyabe singenzanga lutho inye kuphela into ezakhipha iZANU PF embusweni ikuthi siyebhalisa ukuvota ngobuningi bethu njengabantwana beZimbabwe siyevota mhlala wokuvota sibuye sivikele ivoti yethu esithi ngesilungu i-RIP program register elect and protect the vote siyabe sesivikela ivoti mase sivotile so okunye singakwenza singangakwenzi kodwa umlando esilawo khonapho njengeparty sesibeke okunye eceleni ingqondo yethu lemizamo yethu siyifake kulolu hlelo